mangikhumbula kwelakithi kwelakithi enkandla yemahlatha amnyama lapho enkuma khona ngikhumbula khona mangidlala le ngoma ngikhumbula kwelakithi kwelakithi enkandla yemahlatha amnyama lapho enkuma khona ngikhumbule khona mangidlala le ngoma ngikhumbula kwelakithi kwelakithi enkandla kwelakithi emahlatha amnyama bafana lapho enkuma khona mangidlala le ngoma ngikhumbule enkandla bafana kwelakithi lanu maskando suka khona ngikhumbule khona ekhaya mangidlala le ngoma ngikhumbule enkandla bafana Kando suka khona yebafana awukwelakithi mangidlala le ngoma ngikhumbule kwelakithi yemahlatha amnyama lapho enkuma khona ngikhumbule khona
lelelise ingoma ikuzwakithi
Bye-bye.